ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha uBrian Nichols uthi kuqakathekile ukuthi abe commission yebona ngezokhetho eZEC benze konke okusemandleni abo ukubona ukuthi baqhuba kuhle ukhetho. Uzulu weZimbabwe ubuthane ngobuningi bakhe eHarare emhlanganeni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukulibona livuswa ngayo. Ukuhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda uhlangane lomhlabeleli osakhulayo odabuka kontuthu ziyathunqa ehamba ngegama elithi Nyasha Bothwell. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Lombuthano ongene ngabantu abezela inkulungwane eHarare namhlanje benikeza imbonelo yemicijo yabo bekhululekile. Unkosikazi Janet Joe omela inhlanganiso yezimgodi engenye yenhlanganiso eziqoqela umbuthano uthi kuqakathekile ukuhlanganisa amakhanda ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo kulolu daba.
Abayenza okwezemvedo, abayenza okwabomama, ama rights, igender, aba students, abafundi, abayenza ngendaba ze economy, abalimi abancane, ama small scale farmers, bagcwele lapha njalo bayaxoxisana ngendaba zabo ezibahlukuluzayo ukumbe abafuna ukuzibona zitshintsha eZimbabwe.
Unkosikazi Lorraine Sibanda wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenzela ezichiya uthi labo baphatheke ngenjabulo kulolu hlelo.
Nxa sikhangela kakhulu ama-manifesto athule, nxa sibekhangelane labantu abangabayanga nabantu abazisebenzayo asizwa kukhulunywa kakhulu. Bakhuluma kakhulu ngamabhizinesi amakhulu nama-investors amakhulu. Kube kanti nxa kuthiwa iZimbabwe ivulekile ekwenzeni ibhizinesi akuqalise ngathi siphansi.
Umnumzana Michael Ndiweni wakubulawayo uthi kumele kuqakathekiswe umbuso wezabelo owe-devolution ukuze zithuthuke zisebenzisa umnotho wazo.
Khangela efolosi kumbe khangele wange indawo ezinothileyo zile nyamazana zile amanzi empompo zasevitoli wakhangela kubona ufane kule zihlahla eziganyulwayo esithi yithimba ukhangela konkayi kule golide kodwa izikolo ungahamba emakhaya izikolo azila ama-classrooms ekuyakhwe ngotshani imigwaqo ifile amaklinikhi akulalutho kodwa imali kayisali kuzakhamisa.
Umbuthano lo ungenwe ngabenhlanganiso ezigoqela eZimbabwe Environmental Lawyers Association, iZinasu, Zimbabwe Council of Churches, ZimCode lezinye, kanye labantu makhaza. Imanifesto ezaphuma kiyo izadluliselwa kuZulu weZimbabwe. Kwabamabandla ezombusazwe, kunhlanganiso yabadala abahloniphekayo yama-elders lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Yebo ke lapho uMike Peter Ntambo besethulela udaba lapho uZulu weZimbabwe abuthene ngobuningi bakhe eHarare emhlanganweni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukulibona libuswa ngayo okuyimicijo ekhangelelwe ukudluliselwa kwamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho labancintisa bezimele. Ukusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi alikho ibandla lezombusazwe elizweni elingatshela iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ukuthi isebenze njani. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa utshe lokhu emhlanganweni wokudinga usekelo lwamavoti owenzelwe eMtare Aerodrome edolobheni leMtare. Uqhubeke ethi kuyisimanga ukuba umkhokheli womanyano o-MDC Alliance Mnumzana Nelson Chamisa nguye osekhokhela ukuthuka abeZEC. Yena kungomunye wabaphatheka ekukhethweni kwamalunga ale iCommission ase wathuka lamhla.
Izeki yabunjwa kulandelwa isinhlekelo sombuso amalunga ayo akhethwa ngokukhokhelwa kwekomiti yedale lephalamende. Uchamisa ngomunye wayengabagcina isihlalo bale ikomiti yabomba izeki. Ikomishini yezeki kungesebenza izimele uhulumende akalani lokusebenza kwayo. Alikho ibandla lezombusazwe elizweni elelungelo lokutshela ikomishini yezeki okokwenza.
Enye ingcwethi yebona ngezokucubungula ngezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa upha umbono wakhe ngalolu daba.
Icampaign le bekuthiwa kula kuchayanwa kuhamba kuhle. Ukubona kwami mina izano ibingani ibizibamba. Kodwa ke ma kuvota kungaphela ngiyabona mina kuzaba lokuthukana, kuzaba lokuthukana okuyabe kunzima ukwedlula la. So ngamafitshane ngathi uMnankagwa akukhulumileyo yinto ayifisa ukuyikhuluma engxenye amaviki amathathu mbele inyanga ezinhlanu ezadlulayo kodwa uze wakhuluma namhla.
Omunye wabazancintisa kukhetho lwalonyaka ongumkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic NAPDR umnumzana Divine Mhambi Hove uthi udubo olukhulu olukhona yiwo amabandla azibona eyiwona amakhulu ukwedlula amanye njalo engafuni ukuphatheka emizameni yokulungisisa inkinga ezikhona elizweni ngokuphathelane lokhetho.
Mina ukusola kwami vele kuhle kuqale ekuthinini singananzeleli imihlangano eminingi esiyenzayo efana ne-MPLC. Uzabunangelela ukuthi umongameli akabuyi, uChamisa yena akabuyi. Kuyasihlupha ukuthi amadoda la abona ngani bathanda ukulwa ku-TV lemaralini. Kodwa lapho kumele sihlale phansi sihlanganelane sikhulumisane njengokusemthethweni, like MPLC meeting, ababuyi.
Inkulumo kaMnankagwa ibikwa engani iphendula okuhlezi kukhalazwa ngabamabandla aphikisayo akumanyana we-MDC Alliance, njalo iza ngemva kokuba sebekubeke sobala ukuba kalusoke lwenziwa ukhetho nxa lokho abangakho kungasalungisiswanga. Lokhu ngokubalisa udaba lokudindwa kwephepha lokuvotela i-ballot paper ukuba ngubani owanikezwa lowo msebenzi wokulidinda ngoba bengakaziswa, kanye lodaba logwalo olulamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll abathi kumele lunikezwe inkokheli yamabandla azoncintisa kukhetho lukamongameli. Kodwa uMnankagwa uthi okwenziwa yizeki kusemthethweni njalo kuyikhomishini esebenza izimele njengalokho okuchiwo ngumthetho lokuba yakhethwa nguhulumende ngokuya edale lephalamende, hatshi lokho okuchiwo ngabamabandla aphikisayo ukuba iyingxenye yebandla elibusayo leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi iqula elaziwa ngokuthi ngama-elders elikhokhelwa ngowayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Kofi Annan lithi lizahlolisisa izikhalazo zomanyano wakhe zokuthi ukhetho oluzayo elizweni alusoze lube ngolukhululekileyo. Umnumzana Annan ukhokhela iqula elaziwa ngokuthi i-elders elifike izolo elizweni ukuzodinisisa ngokhetho. Iqula leli ligoqela isiphathamandla se-United Nations unkosikazi Mary Robinson kanye lowayeyisiphathamandla sikahulumende we-Algeria umnumzana Lakhdar Brahimi. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kwalo mhlangano Umnumzana Chamisa uthe wazise iqola leli ngokuhluphayo ukugoqela i-voters roll, indawo zokuvotela, kanye lokuphatheka kwabebutho kwezombusazwe. Iqola leli hlangane lomongameli Mnangagwa ekuseni, yena obikwa elitshele ukuthi amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngemfanelo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kunzima ukuthi kube le-effect kukhetho leZimbabwe. Isizathu esiyukuthi ama-scales very attilted towards ZANU-PF. So one incident entsha esiyenzakele ku-political landscape yeZimbabwe ukuthi kutshintshe i-interest ye-West yasuka ku-MDC yaya kuZANU. Ngoba iZANU isibenuwiwe if you like. I-MDC, according to the eyes of the world, isiZANU manje zonda. And okwenza lokho kube worse ukuthi even ama-interest kaMgabe ase-attached to i-MDC. Owakhuluma umnumzane uDidi Dabengwa ekhuluma ukuthi sibuyele ku-1980 lapho impumela yokhetho izokuba ne-influence enkulu kakhulu e-West. Ngoba umuntu wabo manje sowungumnakazi. So abantu abanjengabo Anani, uKhosi Anani, nabanye ama-elders awusawusama amanye amagama bengathatambanga. Abantu ababenezisho ezinhle kakhulu. Kodwa ekugcineni okwenzakalayo ukuthi ukukhuluma kwabo, for example, uma bengabe bebuya bethi bathola uMnangagwa, bethi bona uChamisa. So kusere about amendments now 10 ukuthi i-election yenzakale. So yini engashifteka isize ibanje liphikisayo le-MDC nabanye amabandla aphikisayo afana nabo-APA and so on. Yikuyini okungasiza in the next 10 days?
Nxa kuyukuthi ukhetho lungaqhutshwa kunje, ubona ingani amazwe omhlaba engathi luqhutshwe ngemfanelo?
Lokho phela ngithi uma sikhumbula into ebuhlungu phela kakhulukazi ngohambo le-MDC even umufi umoyi uthangileka ngakashona. Uma kusenza le-action bebekwenza lokhu kakhulu. Ngakhumbula ukuthi kuye kwaba le msindo emkhulu olabo sithi waphosa waboshwe se-announce ukuthi ama-results anjani. Kwabuya kwaba lalowo kuthiwa kube le-crisis umbeki wathakula crisis eZimbabwe. Ale nto ezinjengazenezo ziyenzakele umhlaba ubhekile, but akula mehluko waba khona. So angiboni ukuthi yebo ngabe umuntu angangikhangela thi ngi-public advocate, but kenze ukuthi into lezi sezazanywa zehlula. Uyasebenzisana i-statement esithiwa khona isiwula yilesi esiqhubeka siyenza into efanayo isikhangelela impumelo ehlukeneyo.
Lo ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha umnumzana Brian Nichols uthi kuqakathekile ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC yenze konke okusemandleni abo ukubona ukuthi iqhuba ukhetho olumsulwa. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokuqala umsebenzi wokusemthethweni eZimbabwe izolo, umnumzana Nichols uthe iMelika incoma indlela uhulumende weZimbabwe aphethe ngayo amalungiselelo okhetho, okufana lokupha ithuba amabandla aphikisayo ukukhankasa ekhululekile kanye lokunxusa abakwamanye amazwe ukuzoqapha ukhetho lolu.
It's crucial that the ZEC institute all measures that they can to increase confidence in the process.
Ukuqakathekile ukuthi iZEC iphathe ngonanzelelo lolu khetho ukuze impumelelo yalo yamukelwe kungela kuthandabuza njalo ihlonipheke emhlabeni jikelele.
Lawa bekungamazwi kamnumzana Brian Nichols, umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha. Live talk lamuhla sixoxa ngempumela yophenyo lwe-Afrobarometer kanye lokuthiwa kwekhomishini yezokhetho e-ZEC ngamabandla ezombusazwe emthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Kufe abantu abalichumi lesikhombisa ukugoqela abantwana engozini yokugenquka komkhumbi abakade bekuwo uchaywe ngumbane esigabeni seMissouri khonapha eMelika. UJibran Nasser odume ngokulwela amalungelo oluntu kwele Pakistan oncintisa kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende kukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesithathu oluzayo. Ukhala ngokubandlululwa lokuhlukunyezwa ngoba ikhonza inkolo e-Ahmadiyya engaziwa ngabaningi ukuthi ngeyesiKristu kumbe ngeyesiMuslim. Inhlanganiso e-National Transitional Justice Working Group Zimbabwe isikhuthaze iCommission ye-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi ifinyelele izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuze izwe imbono yazo njalo lokuthi bafuna iCommission le isebenze njani ukuze baxole ngokuhlukuluzwa okwenzakala kubo lemuli zabo. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangenela umhlangano eJohannesburg baveze obala ukuthi abathokozi ngithola kancane indlela iKomishini yoxolo eNPRC esebenza ngayo. Bathi iningi lamalunga alikomishini avela kunhlangothi olulodwa lolizwe okuzenza yehluleke ukuhluza kuhle ukuhlukunyezwa okwenziwa abantu abatshiyeneyo endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi njalo ukuthi likomishini sibhode ilizwe lonke ehluleka ukubafinyelela emazweni okulabantu abaningi ababalekela ukubulawa, ukutshaywa, ukwethuselwa nokuhlukunyezwa, kutsho ukuthi ayikawenzi umsebenzi wayo. Isiphathamandla senhlanganiswe NTJWG, uNkosikazi Samukele Sokhumalo, uthi abakuthole kulomhlangano utshengisa ukuthi ikomishini le ayikaqalisi ukusebenza.
So bafuna ukuthi compensation ibe khona ukwenzela ukuthi nxa bebuyele ekhaya babe lakho lapha abaqalisela khona. And abanye bathi bona umuntu njengo Robert Mgabe owaye commander iGugu Round kumele ukuthi ahambe emakhoti ayokutsho ukuthi why wakwenzakala lokho kwayenzakalayo njani kusenzwelani.
Abasemazweni laba bathi ukuthiwa phandle kokhetho bona babalekela ukutshaywa kakhulu ngesikhathi sokhetho yinto okufanele ibhekwe ngamehlo amakhulu yile komishini. Inengike lesihlobo zalo ezabulawa ngeGugu Round lizonde likanuni wabo lisithi elikufunayo yikuzwa ukuthi ababulalayo ngobani, bebulalelani, kuphi, njani kanye lezijeziso zabo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi ngeke abantu baxole bengaphiwa ngethuba lokuphanda izihlobo zabo ezangcwatshwa kuchapa ukuze bazingcwabe ngesizotha, kanti futhi ufuna njalo kukhangelwe nokusalela emuva kwendawo ezahlaselwa nguhulumende.
So into abangayenza nje yi-community development abangayenza, youth empowerment abangayenza kwindawo zonke, especially ezindawo okwaziwa khona ukuthi iGugu Ground yachaya ngamandla. Into futhi eyeqhathekileyo yona leyo ukuthi kube nabantu abavumayo ukuthi ngempela yenzeka lento.
Igqwetha elwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Human Rights Watch uthi iningi lifuna le nhlawulo eza kwenza benelise ukwenza ezinye zezinto abehluleka ukuzenza sebebulawele abazali babo.
Becela kakhulu ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission ikhangele ukuthi abantu bahlala njani, bafunani bona abantu basekobulawayo ngenxa yeGugu Round, abantu basekochiyazo ngenxa yamadiamonds ukuthi ahambe njani. So kule okuningi kufuna ukuthi kuyenzakalwe eZimbabwe ukuthi kube lokuthula lokuphumelela eZimbabwe.
Abasemazweni laba bathi bafuna le mbiko yamanye amakomishini afana leDumbuchena Commission ivezwe obala ukuze babe neqiniso lokuthi NPRC ayisuke bachithele isikhathi iqoqa umbiko ozaphinda uchathikwe emahofisini kamongameli. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Mhlapho.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. UMnumzana Mike Pompeo unobhala ohlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ukuncindezelwa kwabantu kwele-Iran abatshengisela emagoqweni kuveza ukuthi ilizwe leli selisesaba kakhulu amandla kazulu. Uthi abantu abaningi okumangalisayo bavalelwa entilongweni kungela sizathu. Kuthi njalo abesifazana bathwele amagabha avuzayo nxa bengatshengisela bekhonona ngokubahluphayo. Upempe uti kulabanye abantu ababulawa nga bengathengisela emgoqweni besola ukuncindezelwa nguhulumende wawele Iran. Uti abesifazana bancindezelwa okumangalisayo nguhulumende ongafuni njalo ukuthi babonakale emphakathini besenza abakufisayo. UPompeo ufake umzekeliso wentombazana ebonakale igida enkundleni yokuzibazisa e-Instagram. Uthe untombazana lo uphume kumabona kude ethwaliswe nzima lipolisa elimbambe ngamandla ukuthi avume ukuthi wephula umthetho ngokuphosela ividiyo yakhe egida ku-Instagram. Kulabesifazana abaningi abasanda kubotshelwa ukuthi bayala ukugqoka isembatho esivala ubuso esibizwa ngokuthi i-hijab. Omunye wabo usanda kuvalelwa entolongweni okweminyaka engamajumi amabili. Kulandela ukubika kwakhe kumabona kude ukuthi usebaleke kwele Iran ngenxa yemithetho engaqedakaliyo. Igqwetha lakhe uNazrin Sotoudi uthi kubi kakhulu okwenziwa nguhulumente wakwele Iran othwalise nzima abasifazana abangafuni ukugqoka izembatho ezibavala ubuso. UPompeo uphinde wathi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lilwisana lakho konke lokhu okwenzakala kwele Iran. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Kwezemidlalo namhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi litshaywe ngama-runs angamakhulu amabili lamatshumi amane lane ngelePakistan. Emdlalweni wesine wehlobo lo-One Day International oluqhutshelwe enkundleni ye-Queen's Sports Club kobulawayo. Intathe zindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lezivakatshi lePakistan liqhubekela phambili lizithaphuzela eleZimbabwe kumncintiswano wemidlalo yohlobo lwe-One Day International oqhutshelwa edolobheni lakobulawayo, njalo selikhokhela ngefokanya ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo esidlaliwe kwemihlanu okumele idlalwe yilawa maqembu. Yindlela iqembu leZimbabwe lidlala ngayo kulo mncintiswano esiyenze ukuthi iqembu lePakistan lilobe kabutsha imbali yomdlalo kakhilikithi, njengoba namhla libuthelela ama-runs angu-399 okulinani eliphezu kwawo wonke seliyake liwathole nxa lidlala umdlalo we-One Day International. Umdlali wePakistan uFakhar Zaman laye uzenzele imbali yakhe emdlalweni kakhilikithi ngokutshaya ama-runs angamakhulu amabili letshumi elilodwa. Isizalwane zelizwe leZimbabwe esingomunye wabaqeqetshi beqembu lePakistan uGrant Flower owayedlalela iqembu leZimbabwe kudala utshele intathe lezindaba ukuba kuyamdanisa ukubona iqembu leli selimthatshuzwa.
Kuyadanisa njalo kungiziswa ubuhlungu ukubona iqembu leZimbabwe lidlala ngalindlela, kodwa ngiyakubona ukuba abadlali bayazama ngamandla abo wonke, kodwa kunzima ukudlala kuhle nxa kulokuningi okusilelayo. Ilizwe leZimbabwe lilabadlali abalethalenta, njalo isifiso sami ngesokuba aluba kuba lokukhumisana umlotha labadlali abayala ukudlala kulumncintiswano, kuqedwe ingxabano ekhona phezulu kweholo.
Iqembu leZimbabwe lePakistan azadibana emdlalweni wesihlanu njalo ngokugcina kulumncintiswano ngesonto khona njalo futhi enkundleni ye-Queen's Sports Club esedolobheni lakobulawayo, lapho iqembu leZimbabwe elikhangelelwe khona ukuba lilwise ukuvikela ukuba lingatshaywa nge-5 kanya. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu litshaywe nge-3-2 ngaboswabo abaseSwaziland emdlalweni wabo wokuqala kumncintiswano weCOSAFA Under-17 Tournament oqhutshelwa elizweni laseMauritius. Abahlohlele iqembu leZimbabwe nguMethusele Ngwenya kanye loJohn Bonomali. Iqembu leZimbabwe lizadlala lile Malawi ngomvulo emdlalweni walo olandelayo. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7, uEzra Chisasibanda, uhlangane lomhlabeleli osakhulayo odabuka kontuthuzi yathunga ehamba ngegama elithi Nyasha Bothwell. Yena ke ucula umdumo opholileyo we-Afro Soul. Asizweni bexoxa.
Afro Soul,
Uma mnandi njalo uzwakala uhlabusa nxa uculwa ngumuntu olelizwi elilolongekileyo.
Mani hamba etjenzeni lokufa. Ange sabi luto Lord you're with me.
Namhlanje sithe sizwe umdumo ophelileyo ovela kumhlabeleli osakhulayo kodwa selodumo olukhulu koBulawayo.
Ibizo lami ngunyasha Botho, ngazalelwa emakhandeni koBulawayo. Ngaqala ukuhlabela ngine 7 years njalo ngazalelwa emolini yabantwana abayi-4. Mina ngiyisicino, so ngiyahlabela njalo ngiyachaya i-guitar.
Kulezi nsuku kulengoma eziningi ezihlatshelwayo ngabahlabeleli abaningi ikakhulu abatsha. Iningi lazo lithanda i-hip hop, i-house le-dancehall. Kodwa uNyasha yena wangena komunye umdumo otshiyeneyo.
Umhlobo we-music engiyenzayo kuthiwa i-afro soul kumbe i-afro pop. The reason why ngayikhetha ukuthi ngiyayithanda njalo yiyo eyangikhuthisayo because ngakhula ngilalela abantu be-soul music abanjabo Brian McKnight. So mina now sengihlabela ngesiNdebele.
Ukucula umdumo onje akulula, kumele lizwi lakho lihlabuse lilolongeke libe mnandi. UNyasha ngaphandle kwengoma zaphetsheya kukhona abamenza waba lo mdlandla okuhlabela ingoma ezinje kwelakibo.
Abantu abangenza ngathanda ukuhlabela nabantu engakhula ngibalalela e-church, kakhulu abantu abanjengabo-Eric, abo Mkhululi Bhebhe abasebe ku-Joyous Artist. But ngokuya ngokuya ngasendlalela abantu abanjengabo Love Mama Jaiva nalabo Oliver Mtukudzi, yibo futhi abangenze ngathanda kakhulu umculo owesintu njalo lokutshaya i-guitar.
Umculo kaNyasha olohlonzi kanje usutholakala, kodwa abalaleli kuba kuhle ukuthi bakwazi ukuthi unamadlaleti amangaki weNyasha njalo bawuthola ngaphi umculo wakho.
Owakathesi ngiledlalade elilodwa okuthiwa ngu-guitar, abantu bengalithenga ku-internet ku-SoundCloud noma bengithinte kunamba zami engazifakayo kuma-social media platforms.
UNyasha Botho layeke njengabahlabeleli abaningi beZimbabwe ukuthanda ngokuthi iy'ngoma zabo wazitshaywa emsakazweni njalo uZulu kabasekeli ngokuthenga imiculo yabo kumbe ukuza emcimbini abayenzayo. Balaleli bese kuhlelo Woza Woza Friday Sulo Sakhulayo UNyasha Botho ohlala emagetsini emakhandeni kondo ngazwelene emagumeni eSky zikoBulawayo. Uyahlabela njalo uyachaya iziginci ikakhulu igitar yakhe. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umculo oka sakhulayo dabuka ngontuthu ziyathunqa uNyasha Botho. Singake hlukani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umeli weMelika kweleZimbabwe omutsha uBrian Nicholls uthi kuqakathekile ukuthi iKhomishini yeZEC yenze konke okusemandleni ayo ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.